ngokubona kwami i-budget leli uba bunqube unike imali eningi ku-education ngathi 10.4 trillion, 8 trillion primary and secondary, then 2.4 ku-higher education. Njalo ngibone njengani unike 6.3 million kundaba zempilakahle ku-Ministry of Health, njalo unike 2.4 trillion Minister of Public Service indaba lezi ezi-social protection. Ngokubona kwami ubaba uNcube i-budget leli litshengisa ukuthi ilizwe lokhu sikunkinga mbijana, ngoba ama-ministries bebefuna a total of 110 trillion, i-budget belile 58.2 trillion kuphela, which is less than half imali efunakalayo. So utsho ukuthi i-economy yethu kumele iqonge kakhulu ngomnyaka ozayo. So abantu abaningi ngibona njengani okuphume ku-budget leli ayisikho esasikukhangelele.
Manje ngokubona kwakho i-budget le izaphathisa yini uZulu, njalo yikho yini kade kukhangelelwe ngabantu?
Ubona njengana abantu bebekhangelela ukuthi into ezinjenge-IMTT kumbe i-tax leyana, i-2% tax ibiza khithwa, kodwa khanya njengani ilokhu ikhona. Abantu bebekhangelele njalo ukuthi engxenye izimali esingathi i-tax free threshold izakhwela uwedlula i-750,000 uba ngunqube akhuluma ngayo. So ngibona njengani kula bantu abangathabi le budget leta, kodwa kuzaba labanye abazabona njengani uba ngunqube uzama ngaso zonke indlela alazo ukuthi umkhonomi usukume, ngoba uza nanzela ukuthi ubuye le idea yokuthi ube le wealth tax, ubuye lenye idea yokuthi ufuna ukwengezelela ama toll fees, ama roads anjenge Harare Bite Bridge. Kodwa abantu abaza badala ama toll gates uZulu ngibona njengani into le izabanzima ukuwamukela njengoba abantu bengenamali eningi.